Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu ebuseni yimi uthandekile Mhlanga. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kokubuyiselwa komthetho weduty okumele ubhadalwe ngumuntu nxa ithenga impahla ezimqoka ezifana lokudla phandle kwelizwe. Umthelo lo wesulwe nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo ngoba abantu abaningi basebethwele nzima ngoku kwela mahlayana kwentengo. Kodwa esethula i-budget yomnyaka ozayo eParliamente izolo, umphathintambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende usebuyisela umthetho lo ngoba intengo yempahla isizinzile. Uthe njalo abamabhizinisi eZimbabwe ukuze athuthuke ngoba abethathelwa ibhizinisi zempahla ezivela kwamanye amazwe afana leSouth Africa abezingena ngaphandle komthelo weduty. Lanxa abanye besithi bavumelana loMnumzana Ncube, abanye bayakusola lokhu besithi kuzadala ukuthi uZulu weZimbabwe ophandle ehluleke ukuthengela umndeni imfanelo zeKhisimusi emazweni afana leSouth Africa leBotswana ngoba sokubhadalwa umthelo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community on South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hey, kunzima ikakhulu kulabo bantu ababuyele ekhaya nje ne-production environment yalawo ma-products ekhaya ingekho kulelo zinga. So uma ungakukhangela kahle for the economy kuluncedo ukuthi ilizwe lingabe lithenga izinto ezifana nama-grocery kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi lithuthukise nalo i-self-production. So ungakukhangela kwenye level ungakuthi ukuthi kuzakunceda phambili, kodwa ngokwamanje nje ngesimo esikhona kuthelela umuntu okudiaspora i-problem enkulu ukuthi manje asakwazi ukuthi i-cost ayimaintaine kahle, ngoba manje suzathenga amaguzu uphinde uyobhadalela i-duty, and of which it's not exactly like wonke lawo maguzu are easily accessible as produced kwele Zimbabwe. So into le izobahlukuluza kakhulu abantu abakudiaspora kakhulu lapha South Africa.
Nxa sesikhangela ukudula kwezinto khona ngapho kwele South Africa, siyake sizwa abanye bekhala besithi hayi akusafani lakudala kulezi nsuku, akusaphileki, izinto sezidula okumangalisayo, okungangokuthi kuzaphazamisa le ndlela abantu abathumela ngayo nje ukudla ngumpalakazi. Abanye bathi hayi sokukulutshwana esiyakuthumela ekhaya. Yebo, kunjalo, bayasadalala abantu.
Bayasadalala ngempela abantu. Ungakukhangela even namhlanje i-Reserve Bank e-South Africa i-increase i-repo rate okusho ukuthi by 35% and i-cost yokuboleka kwezimali ikhuphukile. Lokho lakho kuba nomthelelo, kumthelela even kuma-consumption goods, ngoba mbayimbayimbayimbayi ama-renters for real estate lapho kurentwe khona ngama-shops, i-rent layo iyabisiba khuphukele, into ezifana nalezo. So kwesinye isikhathi ma ususithi uyakukhangela kuba ngcono ukuthi umuntu ayethenga khona kwele Zimbabwe. Uhlupho yukuthi ziyatholakala na yini zonke lezi zinto umuntu angasuka ephethe imali ayezithenga khonale akhathe down i-cost yokulayisha. Kanti nakho mavo kukhathwa down ama-cost lawo afana nalawo leyo industry, nayo industry esuka isi-affected yabona ababalayichayo. So zonke lezi zinto ziba lomthelela ongemnandi nje enhlangothini eziningi.
Bathi noma layicha bona bayakhalakhala njengabantu bonke lapho.
Isikile singakezwa inkulumo, kodwa nje uma ungakucabangela from a distance uyabona ukuthi uma kuyukuthi abantu sebephoqele ukuthi behle bekhaya beyethenga i-grocery sebesekhaya, kuzoba nomthelela vele kumalayitha. Kodwa-ke uma kuyukuthi lezo mpahla ezifunwa ngabantu zikhona ekhaya ngentengo elingeneyo, akulahlupho. Into esihluphayo kwesinye isikhathi kunanzelela ukuthi amashopu alaba belama-connections bayawodi izinto ngaphandle kwelizwe, babuye bazitshaje at premium prices kwele Zimbabwe. So ngabe kuyukuthi vele ufaka leyo mthetho ewufakela ukuthi iZimbabwe isiproducer enough, ngabe akunankinga.
Yebo ke, lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa lo ngumthungameli inkomo weStudio 7. Yebo ke, okwamanje sendichiya izandleni zika Chris Gande ukuze aqhubeke ngohlelo lwethu.
Siyabonga ke sithandekile. Lingalitshona njani, livuka njani izulukandaba? Igama lami njengoba kuthiwa nguChris Gande. Ibandla lezombusazwe eliphikisayo leZimbabwe Freedom Alliance lizaqhuba umhlangano kusasa ngomgqibelo kobulawayo, lapho elizaxoxisana labantu ukuze liqoqe imbono yalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegugurawundi. Lona athi ukuza kwalo kuzakhwela zizinduna. Umholi walelibandla umnumzana Samkele Hadebe kanye lomsekeli wakhe umnumzana Moses Mzila Ndlovu bakhangelelwe ukuhola lomhlangano. Umnumzana Mzila Ndlovu wayengomunye okhokhela ugatsha lukahulumende olubona ngokukhumisana umlotha olwe-National Healing and Reconciliation. Wake wabotshwa ngenxa yamazwi awakhuluma ngodaba lwegugurawundi. ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lonkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance.
Thina njenge Freedom Alliance silibandla labantu ngakho sihlangana lozulu ukuze ndawonye sakhe izinqumo okwakhiwa ngabantu yikho abazakwenza umhlangano lo ngokaZulu kanti njalo indimba yawo yokwethulo kwamaqiniso esingakuthi ngesingisi yi-truth telling lokulungiswa justice lokunye abantu abangathanda ukubuza abakhokheli silibandla lezombusazo akukho okusivalelayo ukuthi singaxoxa ngani kodwa isisusa salo mhlangano yikubana abantu bacele ukuthi thina sibuye sizobachazela kabanzi ngalokho abakhokheli akade belokho bekutsho kuphephandaba lethu. Njengebandla thina simalozulu futhi simela inhlala kahle yabantu lamalungelo abo. Ukuthi uhulumende kaMnangagwa useqondisa udaba lwekukurawundi lezinduna ubuqotho bakho ngeke kuvele kimi, ngeke kuvele kithi njengebandla. Kuzavela kakhulu kuye uZulu. Okwethu thina umlando wethu njenge Freedom Alliance yokuchazela uZulu imidlela ibandla labo elimi ngayo phezu kwalolu daba. Asifunze abantu into yokwenza bazayenza bona abakubona kulungile. Asilindeleni wona umgqubelo isizwe ingabe okwethulwa nguhulumende yikho na okufunwa nguZulu. Thina okwethu sima eqinisweni futhi sihamba labantu asazi ke ukuthi uhulumende umi lobani ehlweleni lakhe.
Uqakatheke okunganani lomhlangano njalo izinqumo ezizathathwa zizaphathisa njani abantu zizafinyelela yini endlebeni zikahulumende.
Imihlangano sihlezi siyiphethe khonapha esizabe sikhona ngomgqibelo sike saba khona njalo ekupheleni kaSeptember lapho isikhulumeli sethu akade kungu-Dr. Samukele Hadebe kwazothi ke emavikini adluleyo umama uSenzeni Mpofu wabamba omunye ngale ngasenyama yendlovu. Imihlangano emincane iyenziwa iziqindi ngeziqindi ngakho akusimhlangano wokuqala lo esiya kuwo njalo aso ukugcina. Angigcizelele ngiphawule ukuthi lo esiya kuwo umhlangano asumhlangano olula ngoba ukhuluma ngodaba olunzima kakhulu, udaba olubuhlungu, udaba lombhuqazwe lapho inkulungwane nezinkulungwane zabantu bebathebheleleni lasemiglens abachabalala khona bebulawa kabuhlungu. Asudaba lulula lunzima kodwa sihlangene sibonisana njengamahlabe zulu kuyasombuluka izindlela zokuthi kwenziwani kuyiwa phambili. I-Freedom Alliance ayikhulumi nje mahlayana izinto engazenziyo. Yiloba yini ezobotshwa emhlanganweni siza kufeza kuphela. Ngakho mina ngithi asithini gwaqa sonke kobulawayo emzwathi ngemva kwesithi wo sizohlanganisa amakhanda silungise izinto. Izinto zonakele bakwethu asilungise nini. Ngiyabonga dadewethu.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngonkosazana Beauty Ndlovu, umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Imbongi elodumo uObedi Dube obeseGhana emcimbini woze ukuzithokozisa uthi ukhangelele ukunxuswa kweminye imicimbi efanayo ngomnyaka ozayo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze loDube.
Umcimbi lowo wawubizelwe abantu abatsha abasuke emazweni wonke. Into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kwe-Africa okuthiwa ngolimi lwemzini i-Pan-Africanism. Kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezi nsuku i-technology. Kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindawo ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini. Njengoba mina lezi nkondlo ngizenza kakhulu ezokuthi ama-Africa kawabambane, abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi babona ngingumuntu ofanele ukuthi bangamema naye azohaya inkondlo lapho.
Wona umcimbi ungathi wahamba njani? Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo?
Emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo, ngangiphiwe ithuba lokuthi ngizahaya kabili kodwa ngagcina sengene kane. Okwakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami. Ebuseni abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho nayo yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abatsha Afrika. emina abantu abasebenza ama workshop lami ngaphiwa isikhathi sokufacilitate njalo futhi workshop okukhulunywa ngeculture le heritage lami ngomunye wayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine okungakanani lokuthi uqathe okungakanani ukuthi siwagcine lawo masiko
ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo kumbe wonalo umnyaka ungakapheli
iqiniso lihle msakazi imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo kodwa ngihlilwe isamba ngoba bekuyimicimbi okuzikhangisa okuthiwa i-business expo kodwa eyifestivali minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo minengi kakhulu kodwa-ke angeke ngiyiqambe bakithi isindebele sithi inja kayikhonkothi iphethe ithambo funa ezinye ziyiphuce kodwa-ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba
leyo ke imbongi elodumo u-Obert Dube obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uwele nje emhlanganweni wenhlanganiso ye-African Union okuhlaziya ezokuthuthuka kwamazwe omhlaba. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amagqwetha amela umnumzana Job Sikhala isiphathamandla sebandla le-CCC athi azacela umantshi uTafazwa Midi ukuthi azisuse kudaba elokuthi uSikhala aphiwe isibambiso se-bail ngoba ehlezi engumuntu owenza njengathi uya mgweba yena engakathoniswa icala lakhe. Okwamanje ke sikhangele ke elisithumele zona ngombiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 omuhleli njani basakazi abahle alibingelela lonke ngendawo elikuzo khonapha elikhona siyabonga izindaba ezethu ezisethulela zona lana siyazizwa mpela abaphawula iqiniso labaphawula ukugula abaphawula ukugula kuyibona laba bebandlelezana uPF ma ungabe usizwa i-audio yalaba abantu amaposti la ahlukunyezwa lapha egolo ngo-operation duty ukuthini bona ma bezizinto ezifana lazona lezo abantu besuswa yikwini ezweni lapho okwenza ama-South Africans angasuki ayejwala kithi kwenziwa yini abantu ekhaya kungasekudala kwabe kubhizi kubanjwa iy'nkunzi abantu abanjwa iy'nkunzi ekhaya bayinziwa yonke lento le akusela mthetho ekhaya sebebhekelele nje ukudla zonke izimali ezingenayo zonke imali ezingenayo kaba sebezigijimisa bona bathi ngogawule labo labochuma yinto sebezigijimisa laphayana ukuthi bona kube yikhona ukuthi badle kuphela bakhohlwe ngabantu abantwana bayarejwa kwenziwa yonke into into yangikhona umgaba ekhona konke lokhu okungenziwa lokhu ngoba usazi ukuthi vele uzohlangana nani manje bayabula babulala abantu babe bayibopha lalaba babaziyo ukuthi babaveza ukuthi lina nelibulela uzibani kuyevalelwa wena ngoba kungela amandla okukhuluma hayi kodwa-ke selidumele emansumpeni bakwazi indlela umgaba aphuma ngayo ukuthi nakubo indlela abangena ngayo bazaphuma ngakhona sokudumele emansumpeni bona on the ground bazabe khuluma ngathi into ziright umgaba la wayengakwazi ukuthi bazomjikela ngalwaneli last seconds ojonathan moya babesidla naye babefana nabo bona labo gawuli babekhuluma njengabogawuli manje bakhuluma bekuthi lapho abakhona sephila mvundla umuntu yena owayevele ehlonishwa kakhulu ale sesaba ukuthi ma usephile somvundla ukuthi ngezinto esithi ithwathithwathi usucabangela ukuthi yinja kuyayangisa lokho elikwenza bantu bezanu p f kuyayangisa kakhulu vele kuyayangisa noma likhuluma nje livula imlomo uhamba phambi kwabantu ngobaselantunya ngokubulala abantu kodwa into ezenzayo aziyayangisa impela
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli bengisacela ukungena namhlanje kule ndaba yokurejwa kwabantwana abane-8 years baze bathole abantwana mina ngelami kwelami isayidi bengilesifiso sokuthi kuba amandla anikezwa abantu umphakathi ukuthi umuntu oyabezwakele noma umuntu obonakeleyo loba umuntu
otholakale esenza khona lokho ukurepa kwabantu erepa umntwana ajeziswe ngumphakathi umphakathi ke wona ma ujezisa uyafaka ikhaya kuphela utshise leyo muntu umuntu oyabe engafanelanga aphile umphakathi thina kuyabe kufanele sizibambele thina ngezandla sibulale lo muntu lo obulala ingane angabizelwa amaphoyisa hayi amaphoyisa athatha isikhathi plus ukuyodlala ejele kuthiwa uyodlala ejele impilo yakho yonke angithi uyabuphile umuntu okanjalo akafanelanga aphile kufanele nje amandla afakwe kwizakhamuzi ekuthini khona ma bengezwa ukuthi kulomuntu onjalo noma bengabona umuntu oyenza kanjalo sithathele bona umthetho ngezayo umuntu wakhona akafanelanga aphile akufanelekanga ukuthi kube lo baba ophilayo ophelele ekhanda ongenza into ekanjalo emphakathini enganeni zethu bengilesifiso ukuthi kuba umphakathi uzibambela ngezandla
salibonani basakazi bestudio 7 ngiyalibingelela labalaleli yemfu kuphendula ubaba lombe kuba ngu-Engustoni Sibanda lo ocubungule zombusazwe eyi wena babashiwa kudlana kuhle usutha kuzani ukuyebo ungambuluzela abantu akulanto abangayaziyo ungaze ukhuluma uthi ye isisisiko obulawayo lapha ngoba iyawina kuyabe kulezinye izindlu ezingaso zindlu ababerejisti ukhuluma ubumbulu bakho ngoba uyasutha wena nguweke osebenzela isisu sakho uyakwazi ukuthi uzathi asikuhloniphi ngoba thina siyalilamba sikuthwele nzima inxa yezekhiyo naleyi kathesi abantu babulawa yizekhiyo naleyi kathesi kunje emashonaland ngala bantu abalali balala bethunjwe ebusuku ngamaseyidile abantu bezanu p f izekhi iyakwazi ithule zwi kathesi iyala le voters row izekhi iyakwazi ukuthi kulesi sothi esiningi kakule senza izanu p f ayikaziwini ukhethi wena uye kumkhuluma uthi abantu basebenzela izisu zakho osebenzela isisu sakhe nguwo omele izanu p f utshele obani abantwana abantu dala bakhulu abantu bakwazi ukuthi izanu p f ayikaziwini ukhethi ezimbabwe lapha souzama ukurobha abantu ucubungulazi phezombusathi ungumuntu wamanga alike lihlonipha abantu sho abantu sathi sithwele nzima ezimbabwe liyekhuluma ubumbulu kenu lapha thina kustudio
good morning studio 7 ya u-Engustoni Sibanda lo kuthiwa ngumcubunguli is worse than ogawule labochuma labozenzo labomalaki is worse isiporore sibili ngumuntu wezanu lo umuntu lo into yazikhuluma kazwakali just azanu surrogate umuntu lwanomunye ebeleni bezanu angikwazi ukuthi umuntu onjalo ucorrect but ukhanya ngumuntu wesintwini angazi ukuthi ulahleka ngamuntu lo umuntu lo is totally offside lo gawula azaphosa abe ngcono alo is a misdirected bullet akwazi lokuthi kodwa uyakwazi ngoba antu uyafidwa kanti bonke abantu ezimbabwe sekusiba ngabacubunguli bezombusazwe ilila studio 7 kuthatha ngabo ngono ukuthi wonke umuntu lami nginje sekumcubunguli wembusazwe kube lobaba lo othi khona singakhipha umnanga kwasifaka uchamisa uzakwenzani baba nxa uzisapotela izanu yakho continue support yozanu maybe yakudlisa but uyakhohlwa uzwakali ngathi usesouth africa uyakhohlwa ukuthi kwaba wabalekelayo kanti manje ufuna singafaki uchamisa sifake bani wena faka ubani singafaki uchamisa singafaki uchamisa siyathi umnankakho wayengcono vele ukukhulumelani khonoko why not come to zimbabwe ukhulumele athi ula kanye wena wazi luda la wena baba vele uyazibhayizela wabegoli suka-ke lapho ubuye wena uzolunga uchamisa vele definitely ngo-2023 yangena uyathanda uthanda wena olakho olaye ofuna ngena sazi ukuthi ufuna ungene bani bufuna ungena umali makho ngombubani you cannot tell us ukuthi singafaki umuntu vele omele angene is the only hope wena angikwazi ukuthi ihope yakho mani bufuna umgabe ahambe egebe umgabe abuye angene
kuthiwa umnankagwa uzakhuluma mina nguvodlosa womnyama umnankagwa uzakhuluma kusona state of the nation address leyo kukhulunywani kwakho umuntu ehluleka kona ukukhuluma nje kwakona ukukhuluma uyehluleka ukukhuluma ukhuluma ngathi uyakhwindlula ngathi ngumuntu obanjwe ngamagetsi ukuthi uzakhuluma akazi lutho lowo muntu ukazi lutho ngokubusilizwe kumangaliswayo wona la amadoda ogawule la abochuma dlanini kuhle bafowethu lizidlele lithule ingathi izanu p f yinto elungile uqambela abantu amanga ayisoze izanu p f ilunge ibulela abanti ibulela ilizwe kwalina likhonapho liyakwazi ukuthi liqiniso lona lelo akunanto enhle ukuthi uyenziwa izanu nomnanga umnanga kwakazi lutho ngumuntu owafundiswa nje ngumgaba ucuko olokwalela embusweni kambe kuyini angakwenza okuhle izandla zigcwele igazi bonke laba bantu ayobulawa ngumgaba anti ngunye owayethunywa lina libhizi lithi ye new dispensation uhulumente kamnanga kwaseyenze lokhu nalokhu akula into nxa ivele imbi imbi madoda bogawule hlala kuhle uzithulele udrayivele yo-ford ranger yakho kubhubhuva bakunika i-gdc driver kuhle imoto yakho hayi ukuthi uthi khona abantu bezimbabwe bahlezi kuhle inkathazo ezikhona ngama sanctions vela kula ma sanctions kuhleke ukubusa ngathi silathi linikana ama plus nanikana nalodi inkalakatha zama plus abantu labo iphofu lathatha la ithi chofe labanikwa ngama peace into zona namsebenzi umuntu angeka kwazi nokulima ama acre amathathu kuthiwa umhlaba sibuthethe sikhululekile likamba mangala izinikile linomhlaba oyiwoza thathwa ngabantu yodifendani lowo mhlaba we kuhle kodwa vele kuzaze kufike ngaphi kade kuthiwa noma ingungu nayo ngazi uyizwa ikhala anti icinga idabuka ngona sebeseqa kakhulu iyabizadabuka ingungeni yezana lizabona ke ngalelo langa kathi lithi kuzahlala kunjalo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika igqwetha elithutshisa udaba lokusa amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe emzini kaMnumzana Donald Trump wayengumongameli welemelika linqume ukuba lolu daba kumele luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uTrump eyazise ukuba uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli oluzayo. Kodwa abasekeli bakhe ukugoqela labo abancintisa kukhetho lwama-midterms besekelwa nguye uTrump banqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mr. Gandhi, le indaba yokuthi abantu laba kade befakwe nguTrump ezindaweni zokuvotelwa bakhanye bephumelela bencinta abanye indaba esabekayo kakhulu, indaba ehambelana lalesi phendulane ngayo e-democracy, ngoba abantu abebekhethwa nguTrump ngabantu abavumelana laye ukuthi ama-elections edlulala ne-presidential elections uTrump kancintangwa waqhulukezelwa. Yilabana abantu abavumelana labantu abahamba ngo-January 6. Abanye bangikhona ngabaka-January 6 abahamba bayabhidliza befuna ukubulala ama-members e-Congress. Lo Vice President Pence uthi kungasertify ama-elections ukuthi uBiden winile. That's very dangerous. Ukuthi abantu abanjengabana labana bayavotelwa ngumuntu bawine. Kodwa mina njengomuntu engithi ngi-minority kumbe engilaziyo ikhiwa kumbe umlungu kunjela into eziningi ukuthi ekuqaleni ngabe kuthiwa vele abantu babehlolisisa sisizwa izinto ezikhulunywa nguTrump kumbe izinto ezenziwa nguTrump. Sasingasoze sibe lo President Trump. Into eyenza ukuthi sibe lo President Trump labantu bona laba abalokhu bevotelwa kusitshengisa ukuthi iAmerica imi ngaphi. Bakhona abanye abantu abavotela bona labo bantu abangafuni idemocracy, yibo abavotele bona labana abantu, kumbe abantu abangafuni abanye, yibo bona bana abantu abavotele bona labo abantu bakaTrump abawinileyo. Abantu abangafuni ama-immigrants, abantu abangafuni abantu abavela from mhlaphe esivela khona thina, abantu abangafuni abantu abavela kwezinye indawo, yibo abantu abavotele abantu abakaTrump. Very dangerous situation emelisethu sethini esihlala kulona leli lizwe. Kodwa ukuthi uTrump angabuya wine futhi abe ngupresident wakuleli lizwe, hayi lapho ngiyala, ngoba abantu bangikhona bona labo kaba baningi ukuthi bangavota uTrump abuye lembusweni. Ngesikhathi kusiyavotwa ngo-2024 sebe sesimsuthu uTrump. Abanye samsutha kudala but ababesebemsuthi babesebebaningi kakhulu, ngoba kasoze avale umlomo, kasoze ayekele ukukhuluma into ezihlukuluza abanye, uzaqhubela kwenjalo. La macala azabe lokhu emnamathela esehla engamnamatheli kokuphelisiwa aqalisa amanye, amboni ukuthi angabuyela futhi ukuba ngupresident. Hayi, kumbe ngo-2024 nxa siphilile sizabuyela kuleyo ndawo, Mr. Gandhi, kodwa angiboni ukuthi angaweni imajority.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Ake sikhangele amaqembu azadlala kumdlalo wenguqu ye-FIFA World Cup 22 namhlanje akusibaya sika Group B lo A. emdlalweni wokuqala ele Wales lizadibana lele Iran kuthi ele Ghana libhekane lele Qatar. Ele Netherlands lizanqikilana lele Ecuador kuthi ele England lidibane lele Melika emdlalweni okhangelelwe ngabanengi. Ngoba elemelika lihlala lingelinqotshiweyo emidlalweni yalo yakuqala e-World Cup. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo lilontungamile inkomo mina ngisathatha ke ikhefu. Lingasizwa njalo ngendaba zika 7:30 ntambama. Libe lempelasonto elijukela. Thank you.